Ngeendaba zethu namhlanje, inhlanganiso eziphoqela e-African Union le-European Union zifundisa abalimi ukufuya umhlobo wenkomo wetuli. Amapholisa kwele Botswana aqhubekela phambili ebopha izizalwane zeZimbabwe ezingena elizweni kungela mvumo. Abantu bafuna iKhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ukuthi isebenze gadalala ilungise ugwalo lokuvota. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, lamhla sixoxa ngokudlelana kwabomalukazana, omamazala labobabakazi. Iqembu lenguqu eleHow Mind linqilana lele Black Rhinos emdlalweni weCastle Lager Premier League. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngokubhubha kwabantu abangama-23 edolobheni leManchester eBhilitane, lapho okudubuke khona amabhomba afakwe ngamalwecwasha enhlanganiso ye-ISIS. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.